amajekiseni la nxa ebuya uhulumende uzaqala ngokupha abantu abasebenza ezibhedlela labanye okuthiwa ngama-frontline workers okunjengamapolisa labanye njalo eprison abantu nje abasebenza ukubamba abantu yokuthiwa ngama-frontline workers yibo abazaphiwa kuqala kuzosokuzolandela labantu abadala abakuthiwa okhulu labogogo kuzolandela abantu ababegula eminye imikhuhlane njengabo-diabetes labochukela uchukela labo-BP yibo abazalandela kuzokuthi laba bokugcina nje abantu nje ababesele kulala amahlandla layo engiwakhulumileyo yikho kukhanya ngani uhulumende sibili iyabuya ijekiseni seqalisile ukwenza inhlanhla zakhona ukuthi kulungisele ukuthi abantu behlatshwe amajekiseni kodwa kuyahlatshwa bona bakhulumileyo kuqala abasebenza omongikazi labodokotela lamanye ama-front line workers
ye so ke uhulumende yona nxa ibuya ijekiseni uhle ihambise ebantwini kumbe kuyaqala kumele ihlolwe phela eZimbabwe
izathi ifike eHarare okujayele ukwenzeka ukuthi ifike eHarare ikhangele ibonabo kule nhlanganiso okuthiwa ikhangela imithi yonke ebuyayo eZimbabwe yiyo inhlanganiso leyo ezakhangela akusoze kuthatha isikhathi ukuthi ikhangele ibe sisitsho-ke ukuthi hhayi le ijekiseni enhle selingayisebenzisa singathathwa-ke ihanjiswe ebantwini athi ukuthi iyavelele epoti sisiyahlaba abantu straight hhayi
so kuthatha isikhathi esinganani ukuthi abantu bahlolwahlolwe bolaba isisetshenziswa khona ingakasetshenziswa akuthatha isikhathi eside yini dode
hhayi akusoze kuthatha isikhathi eside ngoba le kabe kuyukuthi ivaccine vele esikhangelele khona ngale lapho evelela khona le buyayo kuthiwa ivele echina kukhanye abanye sebahlatshwa labo khona ngale so ijekiseni esiyaziwa ukuthi iyasebenza akusoze kuthatha isikhathi eside ukuthi isetshenziswe uhulumende uthembisa ukuthi kuyonalo iviki ebuyayo nje siyaphela abantu babe sebehlatshiwe
kuyathatha isikhathi esingalani ukuthi kudingwa abantu behlatshwe betheste ukuthi hhayi ivele iyasebenza kakhulu ibe sihanjiswa-ke ebantwini akwenziwa njalo dokotela
hayi amahofisi akhona laba abantu inhlanganiso le yenza ngemithi yeZimbabwe ikhona ngale eHarare eyathi ifika airport iqonde khona ngale akumboni ukuthi kuyathatha isikhathi eside njengoba sendile ukuthi ijekiseni esike yasetshenziswa khona ngale China angiboni ukuthi kuyathatha amalanga amabili amathathu bengazange baphe imvumo yokuthi ijekiseni ihlatshwe uhulumende ubesabala abantu ecele ukuthi sithumele inumber zabantu abakhona ukuthi endaweni enje kulabantu abangaka kumele bahlatshwe amajekiseni yikho lezi numbe zihambile eHarare uhulumende uyabala abantu ekwazi ukuthi empilo kulabantu abangaka e-UBH kulabantu abangaka e-St Hux kulabantu abangaka yikho sokuyenzakala kodwa njengoba likwazi ukuthi eZimbabwe vele amajekiseni ahlatshwa nsuku zonke abantwana behlatshwa amajekiseni yikho lokho okuhlaba amajekiseni immunization le angiyiboni into ezahlupha into embola sizahlatshwa sibili masinya masinya
ye so ke nxa umuntu efisa ukuhlatshwa kuthiwa kuzamele enzeni
hayi kade santi ngikhulumile ukuthi kuyaqala kuhlatshwe ama-health workers lama-front line workers yikho yibo abazabizwa kuqala-ke behlatshwe ijekiseni phela kayibuyiningi iyahlupha khona ngale lapho etholakala khona emtshini yabo ingayenzi ijekiseni iyahlupha yikho angeke kwenele ukuthi kutholakala ijekiseni eyahlaba abantu abangu-10 million ka-1 akubi njalo kuyaqala kuhlatshwe odokotela abonaka labomongikazi lamapolisa labanye abantu ababaku-front line kusuka lapho sokumemezelwa njalo ukuthi hhayi abalandelayo ngokhulu labogogo buyanini kungaphela okhulu labogogo sokuhanjwa-ke ebantwini abagula ithukela abagula i-blood pressure kwenziwe njalo bengaqeda laba abantu sokusehla lokhu kusenziwa njalo akuyenziwa ukuthi kuhlanganiswe laba abantu engikhulume ngabo kuhanjwa kusehla so kathesi uhulumende bebuza inumber ukuthi ngapha empilo labodokotela abangaki labomongikazi abangaki lokhu ekwazi ukuthi engaqeda laba abantu sezayehla futhi ayephansi esesiya kubogogo labokhulu